Ama-democracy vele kudala bebiza ukuthi kumele kube le-gun control, ngoba abantu abaningi abadutshulwayo sibona ngathi yinto esiyenzakala nje ngesikhathi esiningi. U-Trump iqiniswe ukuthi every time kungaba lokudutshulwa kufana lokho okwenzakale e-El Paso, e-Texas, lase-Dayton, e-Ohio, uyaphakama ngathi ngumuntu o-serious ngokuthi kumele kube le mthetho ecungulwayo yokukontrola abantu ababa le mbhobho. But then i-NRA eyiyona esponsa ama-Republican kakhulu ingaqala ukukhonondo nokubona uDonald Trump ese-withdraw even ama-statement abewakhulumile ekuqaleni. So yeah, that's why ama-Democrats esithi alo nje uyasoma akekho serious, ngoba they are basing it on effect yokuthi izinto aseke wazikhuluma before, but then again ajike futhi phambili ma-NRA sikomplainile ngakho.
Kodwa baza kulungisa yini konke lokho?
Angiboni mina kulunga ngesikhathi sikaDonald Trump. I think ama-democracy nje wabo kumele ba-focus ukuthi bawine ama-election awe-next year, ba-controle both i-presidency, i-House of Representatives, le-Senate. Yikho lapho esingabona khona izinto zitshintsha, ngoba njenje ukukhuluma nje kuphela.